Endabeni zethu lamhlanje ugcotshwa abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa kulabanye abathi umnumzana Kempo Mohadi lo retired general Constantino Gouveia Chiwenga gabasoze benzele lutho ilizwe leZimbabwe kulabanye abathi ukugcotshwa kwabasekeli bakamongameli weZimbabwe kutshengisa ukuthi ilizwe selibuswa libutho kunzima ukuthi abantu beZimbabwe abahlala kwele Botswana abasekhaya kwamanje bathenga impahla ngenxa yokukhuphuka kwentengo yayo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zilethemba lokuthi umnumzana Cyril Ramaphosa ulakho ukugcina imisebenzi yabo engakhethwa ukuthi abe ngumongameli welizwe. Sizahlolisisa umthetho omusha wokulondoloza umuntu osuka esikhundleni sikamongameli. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokwabhekana labesifazana lonyaka njalo limisebenzi kankosikazi Auxilia Mnangagwa. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.